So we see card send up a VOA in the belly.
Lifuga njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 26 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID 19 usubulele abanye njalo abantu abangamachumi ayisikhombisa 70, iningi labo kungabe Harare.
Imbangela mnumzana abantu kabalaleli ukuthi nxa kuthiwa khona hlalani ezindlini bafanele bahlale ezindlini.
Kungakhathalekile lokuxolisa okwenziwe ngumnumzana Nick Mangwana phezu kodaba lokuthi odokotela babulala iziphathamandla zebandla lezanu PF. Esinye isiphathamandla saleli bandla sithi lokhu kuliqiniso njalo kulabanye odokotela okumele bacutshungulwe.
Unick Mangwana isiphathamandla esikhulu ku-government, so into azikhulumayo umele nanzelele ukuthi ukhuluma njengomuntu ohloniphekayo.
Izilwane sezithwalise nzima izakhamizi zedede esezidlelwe izifuyo eziningi.
Abantu Chris basevalweni nxa yokuthi ungaboni inyamazana okumele zihlale egangeni sezibuya zizohlala lapho kuhlala khona abantu, hayi kuyasabisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abanye njalo abantu abangamachumi ayisikhombisa 70, iningi labo kungabe Harare. Ugatsha lwezempilakahle luthi laba ngababhubhe kusukela ngolwesihlanu. EHarare kufe abangamachumi amane lasithoba minwembili 48. Ababanjwe leli gciwane bedlula amakhulu amathathu 326 elizweni lonke jikelele. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebesedlula inkulungwane eyodwa 1075. Sixoxe lomela isigaba se-Southerton eHarare umnumzana Peter Moyo. Sixoxe lomela isigaba se-Southerton eHarare edalele ephalamende umnumzana Peter Moyo. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kubangelwa yini ukuthi eHarare kube lenani eliphezulu lababanjwa kumbe ubulawa umkhuhlane we-COVID-19.
Imbangela mnumzana abantu kabalaleli ukuthi nxa kuthiwa khona hlalani ezindlini bafanele bahlale ezindlini. Abantu balenkani kube sokusithi layo uhulumende abantu abadala abafaka layo imithetho yokuthi hlalani ezindlini bayezayo amaphathi xa yena nomuntu omdala enguye oqalayo ukuthi khona bayenza into ezokungezwa bebulalisa abantu kangaka. Pho abancane bathini? Kadesi ungakhangela ungabafana okuncane lokugcwele ezitradeni, akulaya amamaski, akabala amasanitizer, umuntu uvele kakhwanisa uhlale ezindlini. Besokusithi labo abanye abaninginingi, njengoba ukwazi ukuthi khona kadesi abantu abaningi abala msebenzi bayazisebenzela, uyabe sithi ukufa kungcono kulokuthi ngife ngendlala labantwana endlini. Ulandlord layo uyabe efuna amarenti akhe, kuya ngokuthi khona umuntu uzwisisa okunganani nxa ungulandlord ukuthi ubuntu khona umuntu kala mali njengawo. Kodwa imbangela ekuthi umkhuhlane lo ube khona kakhulu eHarare, abantu vele kabalaleli konke lokhu. Wonke la makefi uyatshiwoyo layo abantu babutshona bebhoda kuphela wala nxa ungela into oyenzayo. Abantu yabe uhambe ezitaladeni lezikotshikara bebesenza imisebenzi yabo iboe like it as usual. So siyaphela du. Kathesi abantu laba esibaziyo yibo esibaziyo ngoba baphume emaphepheni ukuthi bafile. Abantu bayafa every day ngalo mkhuhlane.
Ubona ababanjwa leli gciwane bakhona yini osuke wabezwa abasebenzisa izihlahla besile?
Ye, kakhulu. Mina mbona ngathi izihlahla lezi ziyanceda kakhulu kakhulukazi. Okunathela khona okumbona kuyinto esizayo kakhulu. Mina ngabanjwa ngawo lo mkhuhlane lanxa ngangaguli ngapho ngokutshelwa lami after amatest ukuthi ngiyagula, ngazihlalela endlini nginatha wona lawa ama herbs wona la ogarlic, nginathela ngizihlalela endlini. razo testa batawa kona agusela. Sembone vini loyo honorable memory bondia upilile. Sembone lulari mavima upilile vesele zilitata zonesi. So into esebenzayo lokho kwesikhiwa yebo kuyasebenza kodwa mina zange ngikusebenzise ngasebenzisa izihlahla zonezi sasukuyenzwa ngogogo ekhaya ngaphila nakade esingkhona so ayinicho ukuthi kona abantu bayekele ukusebenzisa into zabo ezesikhiwa kodwa into lezi ezesintu ziyasebenza kakhulu alobani ivili umuntu ungagula pho umhlala uziyenza konoko useza lapha 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 siyasila Engxila kudala wena lo mkhuhlane wawukhona kodwa wawungela abantu abayenza iresearch ukuthi wabonto wona mkhuhlane bani kodwa ogogo besisilisa ekhaya ngale so mbona ngathi into esebenzayo kakhulu
umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare edalele parliamente ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare Khathalekile lokuthi unobhala ogatsha lwezembiko umnumzana Nick Mangwana usexolisile phezu kwamazwi akhe ukuthi kulabo dokotela ababulala iziphathamandla zikahulumende ezibhedlela ngabomu beqambizela iCOVID-19 umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Tafatswa Mugwadi uthi lokhu kungaba kuliqiniso njalo uthi udaba lolu kumele lukhangelisiswe uMangwana uxolise ngemva kokuhlaselwa ngoZulu lenhlanganiso ezijeneyo ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights leZimbabwe Senior Doctors Association kodwa ebhala enkundleni yeTwitter izolo uMgwadi uthe ngempela bengaba bekhona odokotela ababulala iziphathamandla zezanu PF ezibhedlela ngabomu bese besithi babulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 besebenzelana nabebandla leMDC sokubhubhe iziphathamandla zezanu PF eziningi ngeviki edluleyo zibulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 lezi ziphathamandla zibalisa abaphathintambo bakahulumende ukuhlaziya amazwi kamangwana umtungameli inkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele
ngamazwi omuntu otshengisa ukungahlakaniphi lokunanzelela ukuthi nxa ekhuluma kuyabe kuyiposition kahulumende ngoba uNick Mangwana yisiphathamandla esikhulu kugovernment so into azikhulumayo umele nanzelele ukuthi ukhuluma njengomuntu ohloniphekayo hayi njengomuntu oyabe sepower njengoba siyazi ukuthi iCOVID leyi ayibulali abantu abaku government ngale iziphathamandla zezanu PF kuphela iyabulala labantu nje ordinary people abangaziwa umuntu esingakusola kakhulu ukuthi yena uhulumende lo wayesazi from last year ngomarch ukuthi lokhu okwenzakala kathi sikuzafika kodwa akula manyathelo abathathayo ukuthi bexwayisa abantu ukuthi bevikele abantu ukuthi bemnanzelele ukuthi ezibhedlela kule mthina engalwisana lo mkhuhlane lo so kuyadanisa ukuthi umuntu njengoNick Mangwana ebekhuluma into ezingela ngqondo ezingela msoco ezingela evidence ngesikhathi amadokotela ayiwo athwala nzima ezama ukuvikela abantu labo begula baningi abadokotela odokotela abagulayo besehluleka ukubhadala sayezabona udokotela lapha esecela izimali esele square day matter day unike bese sitshela nje into eziqandayo njengalesi
ubona amazwi la ephazamisa indlela odokotela abasebenza ngayo na
I think kuyadanisa kumbe ngithi amadokotela amaningi aba demoralized ngoba ngesikhathi bezama okusamandlela bonke ukuthi besize abantu ngoba siyakwazi umkhuhlane lo owakathe seZimbabwe sihluphe kakhulu wonke umuntu uzigijimisele esibhedlela kuyashota oxygen kuyashota imbhede ezibhedlela lapha uNiki ngakathesi ubuza abantu ukuthi kathi singancedisana njani kuyini esingakwenza ukuthi umkhuhlane lo unganemetheki kodwa yena uthole isikhathi sokuthi ebesisithi odokotela yibo ababulala abantu okwabulala abantu ukuthi bona Nick Mangwana ngesikhathi ukuthi abantu abahlala ezindlini babe senza ama party, okwabulala abantu ukuthi ngesikhathi ukuthi abantu abahlala ezindlini bengahamba hambi izani PF yayisenza ama rally lama central committee behlangana besenza into ezijene ngoba kibo i lockdown yenye ipovu yayingasiyo yabo. So osekujengisela ukuthi kona i COVID ayikhethi whether ngizenzele kumbe minister iyabamba kuphela. So uNick kumele ehloniphe, kumele enanzelele ukuthi umkhuhlane lo usuqeda abantu abaningi kakhulu. So manje nxa esithi abezani babulawa ngodokotela, laba bantu nje makhaza bona babulawa ngobani?
Umnumzana Zenzele Ntebele ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, thokoza muhle Zimbabwe muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus eZimbabwe. Siphinde sikhangele udaba lokutholisa abesifazana amathuba alinganayo labesilisa. Sileli ngxoxo njalo lomculi we-hip-hop olodumo u-ASAP omela iZimbabwe kumncintisano we-MTV Africa Music Awards owenzelwa kwele Uganda ngenyanga ezayo. Zulukandaba, thwaka zomuhle lingakhuthwa ilolu hlelo, lilami uMikeove ngo-8 ntambama.
Izilwane sezithwalise nzima izakhamizi zedede esigabeni seMathebelele North esezidlelwe izifuyo eziningi. Ugatsha lwezokulondolozwa kwenyamazana zendle lubikwa lubulele esinye sezilwane lezi ngolwesihlanu. Sixoxele ukansila ka ward 18 oedede rural council umnumzana Stanley Torima.
Abantu Chris basevalweni nxa yokuthi ungaboni inyamazana okumele zihlale egangeni sezibuya zizohlala lapho kuhlala khona abantu, hayi kuyasabisa. Abantu basevalweni ungakhumbula umnyaka odlulileyo salahlekelwa lesisebenzi se-Harway uThomas Mpusa wathi sile isitimelo ubusuku wabanjwa lesilwane sambulala. Ama-memories lawana akagqishi engqondweni zabantu. So abantu basevalweni inyamazana njengezilwane kumele ukuthi zihlale egangeni. So ungabona sezihlala labantu kuyasabisa. Abantu bayesaba ukuhamba kwabo, baye behambele evalweni. Ziyahamba imango yokusuka emagoli zilandele itara zize ziyofike edede khona pana zisikhathi zikone eten of marist laphana zihambe zeganga leliyana ziphenduke zibuye ezibayeni ze-CMD laphana laphana kule nkomo lembuzi. So hayi umumo wawo right.
Manje njengezakhamizi lina lithi kwenziweni?
Thina njengezakhamizi sibona ngathi inyamazana nxa sezibuye ebantwini kumele ukuthi zibulawe because ziyathi nasezibulala abantu. Yebo ye ukubulala izifuyo siyakubona but kakhulukazi sikala ngokuthi ziyathina zibamba abantu. Zingaswela izifuyo ziyathina sezibulala abantu. So kungaba ngcono ukuthi njengoba sezibuyele ebantwini kumele ukuthi bezibulale izilwane. Kumbe nxabe le ndlela yokuthi bayezishiya kachana bezidathe bezifake ezimotheni bezishiya kumbe kusezizarira kumbe kusegonare jou because lapha bengaziwisela futhi ewange national parks ungaba lo draw ukuthi zingathina sezisikhumbule ukuthi akungcono sihambe khona ngale lapho esikhathi sike saba khona sabambi imbuzi sabambi idongi sabamba lokhu lalokhu. So kungcono ukuthi either bayazibulala kumbe bayazithwalela kwenye indawo ekatshana kakhulu because lezi zakabe ezishiyeneyo zavimvovo ukufa kwabantu iminyaka edlulileyo. I think some 4-5 years ago sangeni isulwane phakathi kwemizi emagoli ngale satshaya umntwana, umntwana wafa khonapho khonapho. Kungcono ukuluza isulwane than ukuluza impilo yomuntu. So izulwane zingabuye ebantwini thina njengezakhamizi, mina njengesikhokheli sedate, mina njengesikhokheli selizwe local government ngibona ngathi kuright ukuthi ngithi isilwane kazi azibulawe zingabuye ebantwini.
Lo ngukansila ka ward 18 owedede rural council umnumzana Stanley Torima. obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eDede.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi abaphathi ntambo bakahulumende abathathu ababhubhe ngeviki edluleyo abathi umnumzana Sibusiso Moyo, umnumzana Joel Biggie Madiza kunye lomnumzana Paradise Zimondi bazangcwatshwa ngolwesithathu emathuneni eHeroes Acre. Abathathu laba babulewe i-COVID-19 baphiwa inhlonipho yesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abalitshumi lanhlanu abatshaye amapholisa ayefuna ukumisa umcimbi wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye owesifazana ongutsheketsha emzini wenkulumane kobulawayo ngesonto. Amapholisa athi ephathini le bekulabantu abedlula ikhulu besephula imigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Iningi labo sebebotshiwe kuthi abanye badingwa ngamapholisa. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Abantu Chris basevalweni.
Baba uNkomo, ngiyakubulisa nalabo osebenza labo ku Studio 7. Ngisithi mina nginesikhalo lana. Isikhalo sami sikhulu ngoba le number eyemibono yethu yeka phonse lakho nawe. Ungathi inikezwa abathethiwe okanti wena mawusho uthi nawe uyenelisa ukuphonsa elakho ngithi. So ngalokho siyaphonsa wethu kodwa lutho ukuthi wasakaze. So ungathi kuyinkinga kimi lokho ke. So ngani kuyamphazamisa ukuba namhlawumbe ngxenye bakhona abaziwayo, mhlawumbe kune joining fee or kanjani eyokubana awakho amalokunjena ama message abalwe nawo. Ngoba side lesikhathi nami ngiphonsa elami ngitshe ngutshoyo, kodwa ke sizwa kunabantu thile enganyike mbaqambe ngamabizo ngoba uyabazi wena abahleli beyibo abaphonsa awabo ebalwa ama message. Kwenzakalani okushuthi ayikho indawo mhlawumbe engelanketha, ayikho indawo mhlawumbe engena corruption bengube ngisho kanjalo, ngiyaxolisa kulapho. Kodwa ke engithanda ukukusho ukubana sibanengi siyawaphonsa amazwi kodwa awabalwa wonke. Kubalwa abathile ahlala siwone siwalaleleyo okuyinto embiye leyo. Cela ubana nathi sizwakale esikusho nathi kuzwe ngabaningi ngoba kunosizo mhlawumbe kwesinye isikhathi. Ebese ngibuya lapha kunomkhuhlane lo obikwa ulugubhane osolukhathazile emazwe ngamazwe. Hayi kabi, yebo kambe ukhona lo mkhuhlane, kodwa ke indlela izinto ezibanjwa ngayo kubonisa ukubana lo mkhuhlane ulusizo kwabanye abantu ngoba abanye abantu sebewusebenzisa ukufeza izinkanuko zabo ukuphumelela enothweni okugoqela lena lele lakithi eZimbabwe. Ekucaleni laphayana nasiya leyandoda ibikwa ukubana ya abuse le mali eyayizosiza. Kodwa ke kuze kube manje asizwanga isigwebo asitholile ukubana kwenzakalani. Wavele nje sezwa ukuthi uqoshiwe ubana uministera. Uthe makaqoshiwe waya replace ngale ndoda esithi masikhangele thina sibone kungafanele ukubana yayizofakwa kanjani ukubana ibe ngominister of health yona ivele iphethe esinye isikhulu.
Salubonani basakazi bama bahle njani, niyaphila lonke kodwa ngezindawo. Okukhulumayo ngusanya ngisegoli la emidreni. Ya ngizalwe eZimbabwe. Hayi ngiphila ngempozo mbono. Hayi uhulumende lo wezani lo kazange ayenze kahle lo. uhulumende wezanu kayenzi kahle uthiwe ngalaba benzi kahle la akayenzi kahle ngeke suke nje from level 1 until level 4 evale yonke into la eSouth Africa umkhuhlane lo umemetheka ngamandla eSouth Africa kulabantu abaningi kakhulu ababanjwa lomkhuhlane abaningi kudlule eZimbabwe but kazange suke ethi level 4 uthe level 3 wavula amashop wavula yonke into abantu bazithengisela bahamba kahle baphila kahle lokhu kuhlukumiza abantu kanti wayibona vele betrainela uyazi ukuthi laba bantu laba bezani laba ngani batrainela ukulokhuza ukuhlukumeza abantu waye abantu labo befuna ukuhlukumeza abantu so ilizwe leZimbabwe ngathi vele lingenamali lihlupheka lisiragilela lingalama alilamali yalo lisiphila nzima eZimbabwe silapha nje eSouth Africa ngokuhlupheka siyafisa lathi ukuhlala le mimuli zethu siyahlupheka kunzima manje ukuthi siyemakhaya kuvalwa amabhoda kuvalwa yonke into kunzima ukuphila kunzima siphila nzima shem sesiyafosta kuphela but kodwa kunzima siyafisa lathi ukuthi sike sihlale elizweni lakithi shem hhayi sicela ukuthi kwesinye isikhathi abantu bezana beke bezinuka amakhwapha shem bebe liqembu elinakekela abantu elinakekela abantu abantu bayahlupheka indawo yonke bayahlupheka abantu ma uzavalela abantu ngesikhathi sekhisimusi abantu baqede yonke imali ngekhrisimasi abanasenti uqeda lapho uyabavalela ezindlini uthi badleni abantu bavulwa zindlala ezindlini kanti ukuthi nganinakekela abantu beziphandile but ufake umthetho wokuthi kube lama-distance ama-social distance kusanitize kuhamba kuvalwa imilomo khona lokho okufaka lokhu ze ama-sanitize into ezininginingi lezi kuvala amakhala yonke into nale imithetho elokhuzeni i-COVID-19 hhayi than ukuthi uthuthi suvala yonke into abantu behlala endlini bayahlala endlini bayenzeni abantu
salubonani salubonani linjani lonke izihlobo ngezindawo ngezindawo ezishiyeneyo kahle kahle celani ukuthi la ma-audio la ayeke efike endlebeni zakhe lo mnangakho lakuthiwe ngalabo abangani abafundanga nje yebo siyayibona i-corona khona and ilolaka futhi yabulala siyali kodwa-ke akusoze kusize ngalutho ukuthi abantu bahlale ezindlini phezu kwalokho bengenamanzi bengadli lutho bazobulawa yikhorona baphinde babulawa yindlala so uhulumende lo akazami imali le ukuthi ayitshe imali nale ayitshontshayo zami ukunika abantu ukuthi bakhone ukuthola into ezokudla lani eziqakathekileyo nje emuntwini kodwa yena okwazi kulokhu ekhuluma ethumela amasosha akhe lamapholisa akhe ukubane beshaya abantu yinto ayaziye nje kuphela nale hayi akazami ukuhlonipha abantu mani waye hlawulisa abantu ngendleleni nje so hhayi asithandazeni bantu bakithi sikhuleke inkosi mhlawumbe ingasihlawukela zizojeka izinto ngenyemini thanda ukubonga
ingelele kumahlaba ezulu wonke kustudio 7 olibingelelayo ngukhadibeti mkhwebu ispeaker senhlangano yebhewula klinika ngamafitshane i-BCC eholwa ngubaba umphathisi ndlovu isekela lakhe kungumlamuleli ncube ngaphansi kwesigaba sikababa ubhewula esiholwa ngubaba umadonki ukhansila engumadala ndebele kubosebhuku sinogayi ndlovu esisebenzisana nabo kakhulu esicela kuwo wonke amasebhuku esingabizanga sithanda ukubonga kubo bonke ukwamukela uhlelo lwe-BCC esigabeni sibuye sibonge zonke izakhamizi ezisebenzisana le-BCC ngokudonethela isigaba sibonge bonke ubuholi obukhona jikelele iZimbabwe yonke sisemathebeleleni South eMatopo South ku-Ward 5 siyabonga bonke abantu abalula izandla ku-BCC bakwethu sisacela izandla ukuthi asidonetheleni i-BCC ngobuningi bethu sizivikeleni kulolu bhubhane olukhona siyabonga wonke ama-sanitizer anikezwa imindeni mayitshonelwe kunye lama-gloves nama-mask okuthi kukhone ukuthi kufihlakale umufi sibonga kakhulu izandla zenu bantu bakobhewula le ngxenye yezakhamizi ezincedisana labantu bakabhewula
bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ibandla lamademocrats lihambise amaphepha okuthoniswa kukamnumzana Donald Trump wayengumongameli welizwe phansi komthetho we-impeachment kudale le-senate izolo ebusuku. Idale le-the house selavota lathola uTrump elecala, lokhu ngokwesibili ukuthi uTrump athoniswe phansi kwalomthetho. Bakhona bamabandla omabili elama-democrats lelama-republicans abathi lanxa uTrump sesukile embusweni kumele athoniswe, kodwa kuzamele kuvote abazingxenye ezimbili phakathi kwezintathu, i-2/3 majority ngesilungu, ukuze uTrump atholakale elecala. Umbuzo ngothi bazaba khona yini abebandla lakhe lama-Republicans abazayenza ukuthi kwenelise inani lokuthi uTrump atholakale elecala na? Engatholakala elecala lokutshotshozela udlakela kulandela ukutshengisela ukwenzakala ekuqaleni kwayo nale inyanga, uTrump ulakho ukungaphiwa imali yempentsheni, njalo engasavunyelwa ukuncintisa kukhetho kumbe ukuba lesikhundla emphakathini. Lokhu kwenzakala igciwane le-coronavirus selilokhu liqhubekela phambili lisidla ubhedu kwelemelika. Ukuhlaziya udaba lwegciwane le-coronavirus sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Igciwane lapha e-state se-Washington belingakhweli ngamanamba ayaphezulu kumbe lehle ngamanamba amangalisayo. Silokhu sikhona lapho nje ukuthi kuyatshintsha kancane kwesinsikhathi, ukuthi njengasema-restaurant kumbe endaweni abantu bangangena badlele phakathi, kumbe abantu bangahamba emajimu, kumbe abantu bangahamba ema-church. Kubuye kutshintshe futhi kubuyele emuva. Isikhathi sonke bekuhamba nje kusiya phansi laphezulu, kodwa akulamehluko otshintshileyo kakhulu. Silokhu nje sisezindlini. Ngingathi siku-lockdown kusiya ngokuthi ukuyiphi indawo. Nxa amanamba le ndawo ekhwela, ama-restrictions ayabe ephezulu. Akuzange kube lesikhathi lapho esiye sathi thina siye sakhululwa lokhu kwaba lama-lockdown. I-vaccine inzima ukuthi uyilandele, ikakhulu nxa ungumuntu lwana osesimeni sokuthi awukabalelwa kulabo abahlatshwayo. Kukhanya ngani indlela i-vaccine le ihanjiswa ngayo ebantwini, le bantu nabamele beyithole, kayihambi ngemfanelo njengoba nje ilizwe lonke kunjalo lakhona lapha e-Washington State. Ngisensitsho khona lamanamba abantu abahlatshiweyo angiwalandeli kangako, ngoba akukhanyi ukuthi okwenzakalayo yikuphi, ngoba into yangikhona ikhanya ngani kayihlele kangakuhle.
Okhethwe ukuba ngumongameli umnumzana Joe Biden uthi yena lo amelamayo umongameli Donald Trump wehlulekile ukuthi aseze uhlelo olubalulekileyo olokuphathisa abantu nge-vaccine le kumbe injection esikhona. Ubona ungani Biden uzenza kube ngcono na?
Umnumzana uBiden oza kuba ngu-president ngezinsukwana ezilandeleyo. Isolo yakhalayo ngu-president Trump i-obala nje isegcekeni, ngoba lami bengikhuluma lawe ngisithi mina impumela ye-vaccine kayikhanyi ukuthi yangaphi. Ilizwe lonke nje kukhanyana ukulokuxozela, siye sesabona kwezinye indawo abantu belala belindile belindele i-vaccine. Umehluko phakathi kukaBiden loTrump ukuthi uBiden ngumuntu obeku-politics isikhathi eside, njalo uke waba ngu-vice president, uyawazi amasebenzelo e-government. Uyakwazi lokusebenza labantu ukuthi uvele usehlele abantu bakhe abazakuthi bakhangile ukuthi i-vaccine izachithwa njani ebantwini, izafika njani ezindaweni ezithiyeneyo. Lapha uhlupho yukuthi okwenza ukuthi u-president Trump akhanye ehlulekile, ube lo hlupho lokuthi uya-exaggerate amanamba even engelaqiniso ukuthi ikho kuzakwenzakala.
Lo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseSeattle e-Washington State. Singa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Kungakhathalekile lokuxolisa okwenziwe ngumnumzana Nick Mangwana phezu kodaba lokuthi odokotela babulala iziphathamandla zebandla lezanu PF ngabomo. Esinye njalo siphathamandla saleli bandla sithi lokhu kuliqiniso. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.